ngoba that space ukukhangela ukuthi kuzasetshenziswa biometric registration bekumele sibe kwazi ukuthi 70% of abantu beZimbabwe ipopulation yethu basebenzisa izithupha ezezenge. Majority of them avela emakhaya. And lapho abavela khona emakhaya yikho ama stronghold ezanuPF. So lokhu sokuyukuthi sebefuna ukuthi baye siqedisa emakhaya vele singazisavuka ngoba lanxa kuthi abantu bazathathiswa kutsha izithupha kwehlula kathesi kulama centers awe registration bakhona abantu abangalazithupha. So akusitshengisi ukuthi bangenelisa ukuthi wonke umuntu olesithupha sezenge lalabana basemakhaya abangalazithupha bakwanisa ukuthi bathole izithupha. Okwehlula khona ukuthi bazithole kathesi zonezi ezamakhadi kuyini.
Mnumzana Mpofu, nqa ulesithupha sakho esezenge awukhohlwe awusozivote.
Ya, ngokubona kwami mbona ukuthi inyathirelelo alilunganga ngoba njoba ubabushaba ngesethile ukuthi imajority yabantu balama balezithupha zezenge. So konokana isikhathi kasiseko ukuthi abantu bonke laba bangabisela lezo zithupha zabazenge bathole lezo kukhulunywa ngazo ezintsha. So konokana sindlela ukuthi abantu abaningi abasezukwenelisa ukuthi bavote. So yulimaza izifiso zabantu ngezinye indlela ezicathileyo ukuthi umuntu ekuthiwa uhleke ukuvota ngoba izifo zakho besingavukelwa. Kodwa kubonakala ukuthi licebo lokuthi vele abantu bengavoti, licebo lokulimaza lokuvalela lokuvimbela ukuthi abantu bangazi bapractisa esingathi i-constitutionally right yabo ukuthi kufanele bakhethe umuntu abamfunayo. So kukhona kukhomba ukuthi kutshengisa ukuthi u-registrar generally into yakabe vele yenza kuma elections iminyaka yonke lana engiyosedirector lelo hlelo uqhubeka ngayo siya phambili noba athi sebuya sefrekwela inside. So ikulimaza abantu lokhu abakwenzileyo isikhathi kasikho ukuthi abantu bangakwenza lokhu bathintshela omakhadi bafakela thintshela ezozithupha bathole lezo ezifunakalayo. So kulobunzima obuzoba khona lapho.
Kodwa Mnumzana Chabangu, nxa sikhangele umthetho lo uzathinta konke labezanu PF, pho manje nxa kuyikuqilibezela kuyasebenza njani?
Izanu yinyamazana ekade ikupower since 1980 and yinyamazana efundele ukugcina ipower, yinyamazana ekwaziyo ukudinga ipower, yinyamazana ephila ngepower. So asikhulumi ngenyamakazana ngokuyisinanakazana kwenyamazana, sikhuluma ngabanikazi bepower. Abayibo abayincharge okuthi namhlanje liyathi lisiye emdlalweni lingamaqembu amabili, omunye wabadlali bezanu uyasukuma ayetshintsha ama-goal post awafake ngale wena usuzama ukuthi ugijima ukuthi ubuyizohlohla. Kwesinye isikhathi ahlubule ingubo ayigqokileyo afake eyoburefu, kwesinye isikhathi ahlubule afake eyobu-assistant ref. Where they are strong baza make sure ukuthi bazafaka ama-centers abe baningi abakhuthaza abantu babo ukuthi babuye bazotintsha izithupha zonezo. Kube sekubuya-ke ngapha ngakithi komnyama obambile esivele singenye ingxenye yomhlubulo, whether sisithi siseZimbabwe by birth but ngokuphila kuwa-foreigners eMathebeleland. Kuzafica ukuthi kuzabe kule center A1 kumbe ingaze yaba khona ngoba bazama ukuthi ba-differentize abantu bengaze babe bayivota. So ngokwehlukanisa bazakwehlukanisa abantu ngomhlobo, bayehlukanisa abantu ngolimi, bayehlukanise abantu ngendawo yokuhlala. They are good at that abantu bezanuPF. This is how they have managed ukuthi vele babe belokhu bekhona kwezo babe lokhu bebambile indambo zokubusa ngendlela zonezi ezintathu engizihambileyo.
Mnumzana Mpofu, singathi amabandla aphikisayo angatshela njani uZulu, akhuthaze njani uZulu ukuthi ayibhalisa nxa izatshelwa ukuba ivoti yabo ivele isitshontshiwe?
Ya, kunzima khonokho, kodwa akumelanga bathe bakhombe batshengise ukuthi sebehlulekile. Amabandla ezombusazo aphikisana nebandla elibusayo kumele kumarali abo kuba bakuqinise kolokhuyana